kuyatshengisela ukuthi leli bandla leli lizanqoba ekugcineni. Kube sokuhlupha njalo nxa sikhangela ngeze-intelligence analysis, internally rigging, ukuthi abanye abantu bagcine bengatholi amabizo abo wona ekhona kodwa efihliwe. Kuyikwenzela ukuthi abafihlayo laba besenzela ukuthi abantu bevotele ababe bemfuna yena ukuthi ebe nguyoza kuma. Kuyingozi ke khona lokhiyana, abantu bangayinyela inhliziyo zabo bethola ukuthi barejistile ukuvota kuzeke, bakhona njalo emaphepheni wona lana awama-cells, kodwa amaphepha lawo befihliwe. Bayagcina abantu bevotela umngameli. Akumangalisi ukuthola ukuthi khona ukhansela edliwe, u-MP edliwe, upresident ewina nge-big imagine. Khona khona kungenzakala, let us not ignore it. Akuvunyelwa lokhuyana abakwenzayo lokhuya. Okunye sizibonele ngamehla, abantu bayakhala kakhulu abangazenge bevote, kuthiwa khona hayi amabizo enu kawakho, kodwa uye phansi kuma-cells laphana lemaphephe nabo amabizo akhona. So khona lokhuyana ukuphuma kwabantu bebaningi kuzakwenza kusasa bephume bebaningi kodwa bevotela upresident kuphela. Yingozi yona liyana abayenzileyo, ingozi sibili. Lokho kuzatshengisa ukuthi kuzaba lohlupho kakhulu ekutshayeni intambo laphana. Kodwa ke ngothando lwabo abantu ngokuphuma abakwenzileyo, lo mkhankaso owenziweyo abantu bekhampena babona ukuthi khona leli bandla le-CCC eliyilo elingathi liseduzane kakhulu in terms of numbers kulamanye amabandla aphikisayo, hayi kungela dlakela sibili kungelani, lelani bandla lingadliwa lingakhulelwa sibili. But ngokona lokhu imicimbicimbi le yenzakaliyo leyo kube lensolo kakhulu.
Ukungabi lokhetho lwama-primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu ele-CCC, ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo?
Ukungabi lokhetho kwamanye amabandla aphikisayo lawa amafuna labo ukuthi khona beyingena eparlamenti kumbe bebe lo president ongakhokhela ilizwe, khonokhuyana kuzakwenza ukuthi ibandla amabandla wona lawo edliwe kakhulu 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 nge-big margin, ngobana phela abantu babe labantu babo. So sebezawenza kona okokuphiwa ukuthi votelani uzibani abangamfuniyo. I-candidate imele ikhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi abantu bephume ngobuningi babo besiyamxhasa lo abathe bamkhetha. So kuyadingakala ukuthi khona amabandla laphikisayo labo benze njengakhona lokho okwenziwe libandla elibusayo, ukuze kuphumele egcekeni ukuthi khona baphume ngobuningi babo njalo besiyavotela yena lo ababe bemxhasa ukuthi khona echaya intambo, ngaba ngukhansela ngaba ngumember of parliament. So ngokungakwenzi lokhuyana kutshengisela mhlophe nje ukuthi hayi mhlawumbe vele kabalabo, ngubana alibana belabo bazabaveza egcekeni. Akula sikhathi sokufihla lapho, kumele ukuthi kuvele nje egcekeni kubonakale ukuthi abantu bakhankansela bani. I-capability ye-candidate akulo qualifyayo, ama-qualifications kawakho ekukhetheni umkhokheli. Abantu bakhetha nge-capability yomuntu, kungakhethi ukuthi lingaba libandla liphi. Abantu esiqintini sabo badinga umuntu o-people centered, umuntu ohambelana labantu, nguyo lo ozakhethwa. Yikho esibantwini lapha esintwini sisithi ikhethwa ematholeni. So ke ngokwehluleka kwabo ukwenza khona lokho okufanana lalokho okwenziwe libandla elibusayo, angiboni ukuthi amabandla aphikisayo lawa azathola nje ithuba lokuthi bencintise laphana.